VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngesonto ku-25 Nhlangula 2017, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo.
Ekuhambeni kwa-president kuba kuthangirayo engena ezigabeni kuma-provinces zonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano. UZulu waqaca kuma-provinces zonke yangutheni ukuthi kumanyano nje nani odaqaphelani.
Amanye amabandla asola indlela amalungiselelo ohlelo lokuvota aqhubeka ngayo.
Ye, i-election sayibona, lehlelo le-biometrics yalibona, but kakulungisiswa ama-election. Okungumlando wezeki labo Human Rights Commission, lamapholisa, lamanye ama-commissions o-gender commission, labo media commission.
Sizakuzwa eziphathelane lokholo.
Ngakho singahlangana loJesu kutestamente elihle simbone futhi inhlonipho kayiphiwe kulaba ababusayo, kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu. Singasiphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi aqhubekela phambili ngokulungiselela ukhetho kanye lokuxoxisana ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla la kukhetho oluzayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele uNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai, yena othi wabasobala ngombuthano wabesifazana bamabandla achiyeneyo owenera osanda ukudlula ukuthi i-MDCT yiyo eyayilamalunga amaningi.
So kutshengisa ukuthi lokho sisakhokhela, kodwa kuqakathekileyo ayisikho ukukhokhela, yikuthi siyefikisa amazwi kuZulu phansi mayelana lokuyarejista njengamavota, ukwenzeka ukuthi kufanele ukuguqula impilo esiyiphilayo. Sikhuthaze futhi omama abazali ukuthi nxa sebesiyarejista kababelete abantwana babo abanama-18 years kusiya phezulu, ngoba yibo abantwana okumele baguqule ukubusa esikwenzayo, ngoba silungiselela ikusasa yabo.
Lokhu lisalicubungula yini udaba lolo lokuthi umanyano ngubani ozawukhokhela kubandla lenu kumbe ibandla likankosikazi Joyce Mjuru?
Iindaba ezinjalo eziqoqisana njalo azithukelwa edale. Inkokheli zethu zizahlalisana phansi zikhulumisane, sizokuvuta udaba lakhona. Kuzavele kuzojikela edale ukuthi uZulu waseZimbabwe azwe ukuthi kuvunyeleneni, akuvunyelisanga kuphi. Okwakhathesi ngeza kuqacata ngoba sithi abadala bangaqeda basazisi impumela yokuxoxisana kwabo ngomanyano okhipha uhulumente wezandla.
Kodwa sibona ungahlaliseki phakathi kwabasekeli bamabandla achiyeneyo.
Ekuhambeni kwethu, ekuhambeni kwa-president kuba kuthangirayo engena ezigabeni kuma-provinces zonke akuleli lizwe ebuza uZulu ukuthi yena ukubona njani ukuthi kube lo manyano wamabandla aphikisayo. UZulu waqaca kuma-provinces zonke yangutheni ukuthi kumanyano nje nani odaqaphelani. So esesekumelele khathesi ukuthi bakhathesi sokumele sike sichiye izinye izibi lezi esilazo phakathi kwethu, sikhangele uZulu ukudubeka kwenzayo, sikhiphe lo uhulumende. Lokhu kuningi lokhu sokuzalunga sesisaguqula lokhu, so vile themba ukuthi uZulu akufunayo. Ngakungayisikho khonokhu, hhayi, inyama emnandi vele yazikhulumela yodwa.
Lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai, njalo emela ibulawayo East edale lephalamende. Silokhu sikweziphathelane lokhetho oluzayo. Siphinde saxoxa loNkosazana Ellen Shiriyetenga, isiphathamandla sebandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube ngohlelo lokuvota.
As the opposition besikhala ngama electoral reforms ngoba ngasikhangela uhlelo lama election lolu liyenza ngendlela eyokuthi akuyenzi ngemfanelo okokuthi ama-opposition parties asuthiseke ngoba nxa sikhangela for instance kusibona ingani kule favoritism eyenzakalayo sikhangela siqalise nge-imedia lihamba ku-ZBC which is the state media is talking about iZANU-PF ZANU-PF campaign ama-elections and of which amanye ama opposition parties they are not given i-coverage kubo ZBC labo Herald labo Chronicle. So sifuna ukuthi in terms of i-coverage akula
kodwa uhlelo luqhubeka kuhle yini njalo akula kwethuselo
indaba ze-violence lokwethuselo khathesi nxa uhamba emakhaya abantu bezanu sebesebenzelana nabo sabhuku ukuthi bengene ebantwini bethusele abantu ukuthi sizahamba lani kule voter registration ezayenzakala sihamba lani and sizabona ukuthi wena umuntu wonke uzahamba eregister thina simlandela elandela thina ngemova so sokubona ukuthi kulokwethusela and sulama members ethu ezigabeni eziningi emakhaya abethuselwa kakhulu ukuthi thathesi nasikhangela i-election lebuyayo anti i-polling station based so kuzaba lula ukuthi for instance isigaba lesi abantu abahlala esigabeni lesi bavotele ibandla liphi kuzaba lula ukuthi okay fine esigabeni lesi nxa bevotele ibandla elingathilo ZANU-PF kuthi abantu laba they don't belong endaweni le sebezaxotsha abantu bona laba abanye bechaye nxa sokuphiwa ukudla bona bemithi ngendaba yokuthi esigabeni lesi ama-reserves atshengisa ukuthi bavotele i-opposition so sibona ukuthi ye i-election siyayibona lohlelo lolu le-biometrics siyalibona but kakulungisisa ama-election ukungumlandi wezekhi labo-human rights commission lamapholisa lamanye ama-commissions o-gender commission nabo-media
lo nkosazana Ellen Shiriyetenga isiphathamandla sebandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Watchman Ncube sixoxela eseHarare istudio 7 ayinelisanga ukuthola umbono webandla leZANU-PF ngalolu daba. Abantwana abane abafunda eSomakhwili Primary School eNkayi baphakathi kokulungiselela ukuyaphatheka kumncintiswano wezemfundo wezifundo ze-science kwele South Africa ngenyanga kaNcwabakazi. Unkosikazi Nomsa Nekevane isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ephathisa intandane ezikolo zeMatabeleland iMopane Foundation International eseBhilithani eyiyo eqoqa lolu hambo uthi sebelekhasi ebulenjini olwe-GoFundMe olokuqoqa imali yokuthi isetshenziswe kulolu hambo.
Right now ngo-Augusti siya eSouth Africa kunabantwana abangu-4 abaseNkayi abaya kwi-competition yama-sciences kulophezeni collaboration nezimsayensi iZimbabwe Science Fair. Then abantwana labana right now yinto esiphezwayo ukuthi senza imrokozesa mudinga imali ukuthi abantwana nabaphumelele because abana access to ama-opportunities afana nanalawo and it's one of the opportunities esingafuna ukuthi bayimise. Uhamba bayi-4 but I think uhamba kwabona abana bayi-4 kuzoyenza abanye labo babona ukuthi okay ikusasa likhona that we push hard sithole amabhesi ethu senyela nabana singakwanisa ukuya kwenye indawo nako vele into efana nanaleyo.
Inhlanganiso yakho iyathola usizo olweneleyo yini ukuthi yenelise ukungezelela inani labantwana abancediswayo?
Siyasiza ukuthi siyithole imali at some point sibathatha abanye abantwana because baningi abantwana abantwana abahluphekayo abazintandane labangasontandane abanye mebhala bonoma abagula abangakwanisa ukwenza anything baningi okokuthi izinga esikoleni esiyi-1 nabe buya bezocela ukuthi dacela sifakothe umntwana noma ukhangele ubone kahle ukuthi isimo sakhona sivele siyadiseva ukuthi ngafaka kodwa uyehluleka lokuthi uzothini ngoba imali yakhona yekho sisapothwa ngabantu khonapho uthi nasenza ama-fundra ezimbro like ma unjengadobe efoni ukholeni ukuthi kule nto esuke ngifuna ukuyenza shota ngemali eso onzwelayo afake i-10 lokuzeni £10 lokuzeni kwa-akhawunti e-charity into ezifana nazana leso singacabangi kakhulu ngokuthi like right now sibe depression and ukuthi kufanele israise it's 2000 year fees kuphela sraise this much yalo Canada lo Canada lo kuya ukuthi at least noma kuthiwa asila imali enkulu but sibe la imali enough futhi senze zenezinto ezibasic esizayo for months but angeke ngisho ukuthi asakabile sustainable income ukuthi siyakwazi ukuthi sizazaqhubeka ngoba every year like right now sihamba naba ngu-35 so kufanele ukuthi unasenze fundraising next this year make sure ukuthi senze imali enough ukuthi sibhadale abantu abangu-35 isikolo inasenze sibhadale sithathele icathulo enough ukuthi sibhadale ama-inform kulowo izinto encane abashoda ngakho kwakulabanye abanye abantwana okuthi na umkhangele uzinhliziyo yakhe sibabuhlungu ucishe ukukhala okunye abanye abantwana ithink abangu-3 sagcina sithatha ezinye impahla zabanye abantwana sibaba kukhona ukuswela ukuthiwa kuyaswela njengabantwana bonke but ukhona umntwana ophuma abe yedwa lapha ungathi umntwana ongaphumile kuphuma khona laba bantu siyabe singakwazi ukuthi lasenzinjani asila imali kodwa siyabula ubona usizo ukuthi lukhona.
Lo ngkosikazi Nomsaneke Vane isiphathamandla senhlanganiso yeMopane Foundation International sixoxelaye eseBhilithane. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngikhuluma lomnumzana Steven Sibanda ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo okhangelele ukukhipha ibhuku lakhe elitsha elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Tongokara. Sifuna ukuzwa okuningi mayelana ngaleli bhuku. Ngiyakwamukela kuhlelo Sibanda, unjani?
Hayi, mina ngiyaphila, unjani ke?
Ngiyaphila kodwa ngiyaphila. Steven, awungitshele ngamafishane mayelana ngaleli bhuku lakho.
Incwadi le ngibhalele uGeneral Tongokara njengomuntu owasishiyayo. Ngiyazi ukubana iningi lizambona njengomuntu ongathi ogula ingqondo but ngenye indlela bengimazi mhlawu ngento ezasala zenzakala ngemva kokubana esesithile. Ngaqala ukumtshela uzibuse ka-Independence ilizwe laliseselihle Steven. Ngehla ngencwadi yami ngamtshela ngento ezasala zenzakala kubalisela kuphira wonde ansele land reform program ansela ama-election ka-2008 naka-2002 ngizomtshela ngokuba into zasala zayintshintsha zaya ebuhlungwini okunjani.
Kodwa Sibanda, awungitshele-ke kungani wakhetha yena uComrade Tongokara?
Ngathi uComrade Tongokara nguye umuntu engambona okhontributayo kakhulu ngathi kwi-independence yeZimbabwe kulabo abasishiyayo. Ye, siyazi abaningi zabo balwela ilizwe leli but uComrade Tongokara ngathi ngesilungu ube ne-passion yokubona ilizwe leZimbabwe lisiya ebuhleni. So ngizwa ubuhlungu nxa ngikhangela imbali kaComrade Tongokara ubana nxa engavuka namhlanje akukhangele iZimbabwe isimo esikiyo. Hayi, ngibona sibili kungambamba angazithola ubana into engayilwelayo ikuyini xa into sezimi kanje.
Ukhona na ubudlelwano phakathi kwale ncwadi lokho okubhaleleyo njalo umsebenzi wakho njengomuntu osakhulayo olwela amalungelo abantu?
Ngathi ubudlelwano bukhona kakhulu. Thina njengabatsha abalwela ngathi amalungelo oluntu siyahlonipha njalo labo abalwela ilizwe leZimbabwe ngoba ngathi the plague iphathi yabo ngathi they contributed kakhulu. So siyabahlonipha kakhulu njalo ubudlelwano bukhona ngoba ilizwe lethu lalwelwa lasifekthe singeke sikhiphe kibo. Angithi loba balwela njengasekho baqinisa ukuthi ilizwe lethu balilwela basikhulula kumele sihloniphe lokho njalo kumele sibabonge abakwenzayo.
Manje Steven, ukhangelele ukufundisa abontanga izinto ezinjani laba abazobe befunda leli bhuku?
Ngikhangelele ukubana bazi iqiniso into ezazifunwa uComrade Tongokara into azivelayo lento ezasala zenzakala ukubana hhayi ngathi ngesilungu ngamapheji amabili atshiyeneyo ubana into yalelwa ngu-Comrade Tongokara lento ezasala zenzakala eZimbabwe into ezimbili ezitshiyeneyo.
Uma sesiphatha udaba mayelana ngalezi fiso zabasakhulayo ukhangelele ukuthi bazadobha izifundo ezinjani lapho bezafunda leli bhuku?
Ngikhangelele ukubana intanga entsha esakhulayo ibe leqiniso ibe lombono ukubana ngezinye izikhathi ngathi amaphupho kumbe izifiso zethu esiyathi izifiso empilweni ayisizo ezithina ziphuma ebuhlungeni kwempilo yethu thina kuphuma ngathi a different story altogether.
laba abazebe bakhangelele ukubala leli bhuku uzabe ulikhipha nini njalo kumele bakhangele ukubhadela malini ukuze balithole?
Ibhuku lami ngifanele ukulikhipha ekupheleni kwenyanga kaJuni, njalo ngikhale bana lithengwe $5 ibhuku linye ukulibala. Lilemfundiso yinto ezenzakalayo eZimbabwe, ikakhulu ngathi sikhangele izinto eziqakathekileyo ezenzakalayo eZimbabwe. Singakhanya indaba kaGrawonde yindaba enkulu, singakhanya indaba kama-election ka-2008 yindaba enkulu kakhulu.
Kodwa ukhangelele ukuthi uzabe usungula ngaphi kwangikhona koBulawayo?
Hayi, angikabi le ndawo engathi zazisungulela endaweni enje, but ma indawo sithe yatholakala sesitheni sizakwazi sawudlula seZimbabwe.
Siyabonga-ke Stephen, ngiyathakazelela ukuba lawe kuhlelo Bhutama.
Kulungile, ngibongele kakhulu, ngiyabonga seZimbabwe.
Balaleli, isikhathi sami sesiphelile. Olevalelisayo nguMike Hobe, masibane ngeviki ezayo, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ye zilondaba lingatshona njani lapha elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya, mina lapha-ke ngiyaphila eWashington DC. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka-ke ngodaba lokukhombisa, kumbe ngithi udaba lokuqomisa, kumbe ukuqonywa nje. Ye ngilaye lapha-ke unkosazana Stars Thebe Mathe, yena olwela ilungelo labesifazana, njalo lo Ezra Chisasibanda, umsakazi olodumo.
Nga ngithi ngiyangena ngithi ngilanda intombi kulezi nsuku, abantu bakuchaba kubulalwe lapha egodini. Akusafani lakudala, akula muntu ongenayo uhle bakubizela abantu bonke nabomakhelwane bakuchaba zokubulala. Akusafani lakudala ukuthi ungangena nje uzoyicela ke intombi kalula kanjeyana. Abantu sibe lolulaka olunzima, abantu bazondile ngaphakathi. Akusafani nje umuntu kabamthembi ngelezi nsuku, umuntu akathenjwa umazi ukuthi uvela ngaphela umuntu. Kudala ngithi Mathebe lalisazi ukuthi kubani kule ntombi. Khathesi abantu sesihlangene kakhulu imihlobo lemihlobo, akusazi umazi ukuthi umuntu uvela ngamuvela kwathakathini, uvela esigebengini, kumbe uvela ke bulala umuntu, angeke ube kwazi. Angiboni ukusenzakala njalo Mathebe, akusenzakala lokho okukhulumayo. Kathesi ngabuya lapha ngithi ngifuna intombi lalo ekhaya lakho, uyangitshaya. Njalo kulezi nsuku bagijisa kule mali, kambe ngakibo balolutho yini? Abangeke bafune nje okomuntu ukuzihambela okuhwa ibheji kokudwa bekha ukuthi ngifuna intombi leyo. Akwenzakali lokho.
Ye, ngena Mathebe.
Kodwa yikho phela ngisitho ukuthi intombi eyabe isivuthiwe ilungele umzali esegangela ukuthi noma imntanami engendaka tesi hayi sokukuhle. Okubi yikho lokho ukuthi eselikwenza amadaka namhlanje ukunyamela abantwana bengakaphuthi isikolo. Kanti-ke hhayi, wethi ngithi mina noma idlelo bekunyamela intombi ngendlela enjalo, nakhula ngapha eduzane sekukhula thina bekuvele usikhonjiswa noma uhlakalele ejaku usiyemfuleni uze uqunta amahlamvu akhiphika phele phasi uhlahla esikale sesizingatya ulokhu usithi lapha lalaphaya ungakwenelisi ukuthenga ukuthi uthenga ukuthanda ejakeni. Umqondo engiya kiwo yokuthi sokule mpilo enzima kathesi yokuthi abantu abethe bangabafana abasakhonjisi yibo asebekhonjiswa yibo asebehlawukelwa yibo asebekhwetshwa ngamantombazana. Thina sasikwesaba ukuthi ijahulibona laphana uthiye emfuleni usesaba ukuthi likutshela ukuthi ngiyakufuna. Kukanti-ke namhlanje abantwanyana amantombazana yibo asebehlalanda amadaha ehlezi laphana bahambe bayedlula phasao lebethinga ukuthi amalawo madaha abakhombise. Isimo asisama ngakuhle, kufanele kulungisise amasiko lokuziphatha kwemntwana eyintombazana. Kumelele ukukhonjiswa labafana banganele ukukhombisa, hayi ukuqeba nokucela.
Ye nato udaba khonapho-ke Chisa ngamafutshane.
Kunjalo-ke isikhathi kubana-ke amantombazana mhlaba wonke nje abantu kuthiwa ama-females sebebaningi ukudlula kobaba, kuyaziwa lokhu. Njalo-ke amadoda akasatholakali lona lowo ntombazana obona ijakalele ngani lona limi kahle ezimalini lapha engani uhleli kahle kumbe utshale imoto engani inhle. Ngoba kungakhangela kwelakithi, intombazana nxa ibona umuntu odrayivayo ibona imali, ingabona nje umuntu ole moto ibona imali, kayali iyamfuna lo muntu. Uyahamba setshikize laphana edlalisa izinqe, ukuthi imoto yani imele lo muntu emela khona phana kamaza lo muntu ukuthi uzamthatha kumbe uyamdlalisa khona kutsho umathe ukuthi kumele ufundiswe lesinto ukuthi omama kumbe amantombazana lawo ke asejwaqile ke yasethombile azinanzilele azibeke kodwa hayi kabazibeke indaba khona okukhulumileyo udu olukhona okubana ke inselo yesenza ukuthi abantu benze kanje.
Vala ke khona mpoke mathebe.
Akula nselo eyenza umuntu aphambuke emathikela kwabo. Hamba phansi lekithi lapha eZimbabwe kunendawo eziphansi le othola ukuthi kuyabe kuvele kungakabi ngitsho le layithi. Kodwa amathika abo bawagcinile. Ukuswela kakulahlisi muntu isiko. Sesalahla amasiko thina. Ake sibuyelele emuva. Sitakathelise obabakazi. Sitakathelise omalume. Labogogo. Basivuselele amasiko omuntu lwakwethu. Amajaha
afundise ukuthi Mathebe kungenzakala njani Mathebe ngento esezikhona kulezi nsuku ama-intermarriages lokuthi isiko sokuyingxabangxoza ke soludungene kosiko akusahambelani sesihleli singabantu abaningi nengimihlobo etshiyeneyo ngakho sokunzima ukuthi isiko lilandelwe la kumele kunanzele khonoku Mathebe ukubana kakusasebenzi kulezi nsuku ngoba ke akusela umuntu olazi isikhathi ukuthi afundise lelo siko.
Qedisa Mathebe
akuanti lothangeka kulezi nsuku lejehova ezulini ukuthi sigcina amasiko ethu.
Hayi kibake baba kona poke amafutshane sibe.
Yeah, mina ngichoyo ngithi ukuthi ngithe abazinanzelele kakhulu laba sebethombile ukubana ke hayi lo muntu olisisi emgwaqweni kaya akusiyo ukuthi ngiyonga ongakuthatha njona thina uMathebe azamele ukulandela ke isiko lethu kwangcono bathi hawu unkazana ususale chase isikhathi kodwa unikwazi ukuthi uziphethe kulothi uhamba uzilahla nje sibe libelele indlela ke uhamba ukusidotshiwe hayi ungiphansi phezulu yonke indawo uhambile akusebenzi.
Hayi ke udaba lethu luma lapha ke namhlanje Zulu kaNdaba. Ngithanda ukuthatha ithuba leli ukuthi ngibonge ke uStars Thebe Mathe yena olwela ilungelo labesifazana. Ngiphinde futhi ngithathe ithuba lokuthi ngibonge uEzra Jesus Banda umsakazi olodumo ukhonakale ke eBrithani. Nethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver esemoyeni ngenjabulo uMthembu Sithembayo uGibbs Dube Lilane.
Siyabonga Gibbs wesizwe eziphathelane lokholo silonto ngamile inkomo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda igama lami nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli ngiyathokoza ukuba siyahlangana njalo namhlanje ntambama.
Uphetheni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhangela indaba esiyibona kuDaniel. UDaniel simazi abaningi ukuthi waba yinkokheli elizweni likankosi uDarius. UDaniel chapter 6 verse 7. Ukuba ngesikhathi esiningi singena phakathi kombuzo, abantwana bangena phakathi bezibuza ukuthi kambe amakhosi alapha emhlabeni singadlelana labo njani, kumele sibakhonze yini basake esigabeni sikaNkulunkulu kumbe labo balesigaba sabo lo Nkulunkulu lesigaba sabo. Siyananzelela kuvesi ka-7 lapha kuchapter ka-6 ukuthi uDaniel wangena la ephakathi kwaleyo nkinga kwase kuthiwana kukhonzwe inkosi uDarius. Kwafakwa lo mthetho ukuthi umuntu angathandazi omunye umuntu, athandaze kuphela inkosi leyi uDarius. Manje kwafunyana uDaniel elabangani bakhe ababe ngamaJuda bayala bona ukukhonza inkosi othiwa nguDarius, bathi bona bakhonza uJehova kuphela. Siyafumana ukuthi yikho lapho kuphuma khona indaba le yaziwa ngabantu abaningi ukuba uDaniel wagcina ephothelwa endaweni lapho kwakulezilwane khona, kodwa izilwane azisamdlanga yena uDaniel, zagcina zinyekele. Ngakho lapho into eqakathekileyo engiyibonayo ebengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi kumele kwehlukaniswe udumo esilunika uNkulunkulu lo dumo esilunika abantu. Ikanti khona ngiyaqalisa lakithi thina bafundisi, akumelanga abantu basinike kumbe basifake esihlalweni sikaNkulunkulu. Kumele kwehlukaniswe ukuthi hayi umuntu lo ngiyamhlonipha umfundisi wami, kodwa akakho esihlalweni kumbe esibangeni sikaNkulunkulu laye ungumuntu njengani sibe sesiya kulabo ababusi balapha emhlabeni kumbe ngombe zinduna zethu kumbe ngokansila kumbe ngabantu abayiba abaphakameyo kuhulumende wethu singeke sabafaka bebe njengoNkulunkulu ngenxa yokuthi nxa kulento enza uNkulunkulu abe lolaka yikuthi uphakamise olunye ulutho luthathe indawo yakhe engathi khona yikho kulomthetho lo othana singabokhonza izithombe kumbe omunye umuntu ngakho siyananzelela ukuthi nxa ngokuhamba kuthi lapha emhlabeni uphakamisa abanye abantu sibafaka esihlalweni sikaNkulunkulu kumbe sibalinganisa laye kumbe sibanika inhlonipho okumele iye kuNkulunkulu kuphela thina sicina siyinika omunye umuntu wenyama ngakho singananzelela lapha kudayibhili siyabona ukuthi zikhona ezinye izinkosi ezazigcina zifuna ukuthatha indawo kaNkulunkulu sinanzelela lwade ngikhuluma ngayo iKing Darius singahlangana lebhukwini lika-Esther ukuthi ukhona omunye laye owayesezama othiwa nguHamani owayezama ukuthi abantu bakhonze yena kulokuthi bakhonze uJehova sihlanzelele ukuthi kwakukhona omunye umJuda othiwa nguMordekhayi wayala lokhu kukwenza ngakho singahlangana loJesu kuTestament elitsha simbone sithi inhlonipho kayiphiwe kulabo ababusayo kodwa ukukhonza lakho konke kumele kuye kuye uNkulunkulu nxa siphila lapha emhlabeni ungakhonzi omunye umuntu ngenxa yokuthi umuntu ulesibanga lapho aphelela khona kodwa uNkulunkulu kalasibanga lapho azaphelela khona ngoba yena kagugi uba khona kuze kube naphakade njalo umbuso walapha emhlabeni uyakubuya ukuphela into engimbusweni kuyayo yedlula siyibona kodwa lo okaJehova awupheli
Kuyiphethe mfundisi
baba ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ntambama sithandazela abalaleli bethu ukuba baza kuphakamisa wena ube uNkulunkulu njalo ube nguwe oyinkosi phezu kwelizwe lethu eZimbabwe siyathandazela bonke babo ukuba lapho esona khona usixolele ngegama likaJesu baba sithandazela njalo abangezwa kuhle abalemoya edangaleyo ukuba bakhuthaze namhlanje ngegama lakho elingaphezu kwawonke amandla amen
Amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu ndumane sefana iviki ezayo.
Veli lalele uhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda igama nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile nampo abafana bakagodlwane Sibonge abafana bakwagodlwayo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC. Yeah,
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.